Isinqumo lesi sibikwa sabekwa ngamalunga eSchool Development Committee iSDC esikolweni esibikwa silabantwana abangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Usobhuku wesiqintini lesi semazambane, umnumzana Mbuso Mazambane uthi abantwana phose abalikhulu babhekane lohlupho lolu.
Alanga iSchool fees kaphezuleli phambili. Nume pasile yobile mbuku kuze kugrade yakade ifunda so kuze aze abhadale kumbe ane athenga ukuthi yakhiphona enye yaleyo mali asengacela ukuthi enye uzayiletha nini base bangamedlulisa bezwe ukuthi enye yakho uzayiletha umthetho lo kuthiwa kwabunjwa i-SGC bakubeka njalo kungaphumi kuhla kukabi lo mhlangano wabazali kodwa ikuvulwa kwazolekhe kumi kunjalo abantwana vele phose bangaba phakathi kwebobuningi wabo buyi-636 mbona ngani kungaba le 100 kuphela abangekho.
Omunye umzali olomntwana esikolo unkosikazi Deliwe Masuku esikolo seseBhumane Primary uthe isikolo sifuna imali njalo usethengise inkukhu kanye lembuzi ukuze ayebhadala.
Waxotsha esikolo nguyedi emxotshela ukuthi ngabhadalanga ischool fees. Kwaba buhlungu emoyeni wami ngathi ngathatha imbuzi yami eyile zinyane elincane ngayishisa izinyane ngayihambise esikolo ukuthi ebhadala. Bafika bayala ngayidlulisa ngayithengisela omunye owemashopu eseBhumane. Wangithengela nge-$30 ahamba ngabhadala. Yikho ukuthi umntwana ebefunda bathi uzabe lokhu efunda kwaseleso sikhathi. Kodwa isikolo edi angisiqedanga. Bathi ngihambe elayithi sanje eChangani ukuze ngiqedise isikolo edi somntwana.
Unkosikazi Senzeni Moyo uthe sebeke babuza ababalisi esikolo ukuthi kwenzakalani. Babatshela ukuthi abafundisi abantwana abaphindiswayo.
So amanye amamisi sathi sihamba siyabuza ukuthi kanti uhamba njani. Bathi njengoba libabona mama abantwana asibafundisi thina abantwana sifundise abantwana kabili. Abantwana abahleziyo bona laba bafundi kodwa abanye abantwana befunda. So siphakathi kohlupho olukhulu asikwazi ukuthi lizaphetha ngani.
Unkosikazi Sithabile Dube ngomunye othi abantwana bafunda nzima njalo yena njengomzali kuthiwe ayethwala inhlabathi njengembadalo yendleko zesikolo.
Wabe sithi kimi bona babotshiwe. Babotshwe isikolo so xa bebotshiwe kumele bona benze intando yabo mna kangibuye ngizosebenza ngifuze indle ethethwe yisafunzane ukuze umntana amafunde so ngiyakhona kusasa ngimithinde ukuze umntwana isikolo ifunde ugrade 5 engaphinde ugrade 4 thina vele siphila nzima nxa ungathengisanga inkukhu esikolo sethu umntwana vele kafunde amabhuku ischool fees abantwana vele bathwele nzima isikolo sesebenza uyaceda iviki engaya ngesikolo lobefika bemfake esihlahleni engafunde engabhala.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union umnumzana Thembelani Dube uthe kuyadabukisa kakhulu ukuthi umphathisikolo nguye owenza ukuthi abafundi baxoshwe ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo ethi lokhu akusomlando wabantwana njalo lokhu kubekwe obala esisekeleni sombuso weZimbabwe ethi njalo ukungaphumeleli kwabafundi ezikolo zasemathebeleland north kutshengisa ukuthi kulenhlupho eziningi mayelana lezemfundo.
Thina-ke njengenhlanganiso yababalisi iZimbabwe National Educators Union sizwasiswa lokudana kakhulu nxa sithola umbiko wokuthi kulowo mphathi isikolo esikolo seSebhumane eNkayi eprimary ovimbela abafundi ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo ngenxa yokuthi kababhadalanga i-school fees. Ngithemba umphathi isikolo uyakwazi ukuthi kubhadala kwe-school fees kakulani lo mntwana wesikolo. Abantwana kabayekele baqhubekele phambili nxa umntwana ethe waphumela ezifundweni zakhe kumele adlulele phambili. Ukungabhadali kwe-fees kakulani lo mntwana kubhaliwe kusekelo sombuso sethu esisebenzayo. Kwezokusithi-ke kule indaba yezikolo eziprimary emathebeleni north ezitshaya 0% ezingu-29 sizwa silokudana kakhulu okuveza sobala ukuthi kungabe lukhona uhlupho olukhona emandebeleni kungabe kuyikuthi mhlawumbe ababalisi abafundisa kulezo zikolo kabenelisi ukuthi bafundise ngolimi lwaleyo ndawo kumbe njalo kuyikuthi i-infrastructure kulezo zikolo kungabe kuyiyedala ukuthi kungafundwa kuhle. Sikhuthaza-ke uhulumende ukuthi akhangele lolo daba athuthukise lezo zindawo. yawo.
Kuviki edluleyo kuvele ukuba izikolo ezingamachumi amabili lasichiya kalolunye. Azila ngitsho lo mntwana oyedwa ophumeleleyo ezifundweni zika grade 7 ngomnyaka ka-2017. Lokhu kwenzakala kuvele kugcwele ukukhonona phakathi kwabantu beMandebeleni ngenxa yokuthi abafundi abaphumeleli ezifundweni zabo ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukulethwa kwababalisi abavela kwezinye izigaba abangakhulumi ulimi lwabantwana ababafundisayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.